abaqondisi benkampani le balile ukukhuluma ngokuvala kwamasekitali eNational Foods loba nje kulabanye abathi sebevalile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inkampani yeDelta Corporation isanda kuvala amasekitali ahluza amanamunede. Umnumzana Alex Makamure, omunye wabaqondisi benkampani le, uthe kabasoze bahluze amanamunede kungaphela lawo athengiswa okwamanje. Ukuvala kwamasekitali la sokuthi abantu bemangele ngokwenzakala eZimbabwe lapho umnotho osubhidlika okumangalisayo. Omunye wabakhathazekileyo ngumnumzana Mkhululi Moyo.
Ukuvala kwenkampani enkulu enjenge-National Foods kuyinto ethusayo sibili ngenxa yokuthi lathi sikhula sasikwazi ukuthi nxa sokhunywa ngamankampani amakhulu elizweni sikhuma abo-National Foods o-NRZ. Manje nxa sesibona sokunje asisakwazi ukuthi pho ilizwe selikhangelene lani njalo liyangaphi. Singacela sibili ukuthi ngabe kodwa uhulumende yangenela sibe lungisa amankampani la ngamankampani sibili akwanise ukuthi aqhatshe abantu abaningi. So sikhayela ukuthi abantu abaningi sebelahlekelwe imisebenzi, into edanisayo ikakhulu ze sihamba ku-careful Christmas kanje.
Uhulumende uthi uzimisele ukuncedisa amankampani abhekane lokusilela kwemali yokuthenga ofunakalayo emazweni atshiyeneyo. Umnumzana Masha Wondo esakamuzi seHarare uthi ngabe kulokunye udubo olungabe lubangele ukuvala kwenkampani ye-National Foods.
Indaba ekhona lapha engiyibonayo yokuthi uhulumende akafuni ukuphuma egcekeni ukuthi kule ndaba enye khona engabe icatshile abangafuni ukuthi beyikhulume ukuthi bengani bayaphambana lokukhuluma ukukhulunywa yi-National Foods. Siyabona ukuthi i-National Foods yona ithi akula nyawuthi kodwa uhulumente uthi ikhona. So into ekhanyayo ukuthi kulo daba olunye olunjani olukhona emuva uhulumente angafuni ukuthi luphume egcekeni. So siyamangala ukuthi uhulumende ufuna ukutshona esicatshisele izinto eziningi. Siphila ebunyameni, into engani esizwisa ubuhlungu njengamaZimbabweans ukuthi akula lapho esiya khona, akula kukhanya phambi kwethu into ezenzakalayo kuhulumende.
Akasenelisa ngokukhuluma lomnumzana Michael Lashbrook, umqondisi we-National Foods ngodaba lolu. Kodwa bakhulumele Studio 7 abafana lomnumzana Mandla Chaba ngubathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe yikho okuludubo elizweni.
Mna mbonani uhulumende sokufuze edinga indlela angalungisa ngazo indaba le-forex, ngoba enyekela sizabona amakhampani amaningi afanana le-National Foods evala already. Nxa i-National Foods kuthiwa isivali yona kuyikhampani enkulu eyenza elungisa kumbe elungisa impuphu, ethengisa orayisi, iwithi, lani lehle libona ukuthi ilizwe leli lapho eselisiya khona ayisikho. Sokufuze elungise la isibona ukuthi i-forex ingabaningi plus ubugwelegwele i-corruption khonapha. Is-forex ungathola ukuthi khona lapha eZimbabwe kodwa bona ibamasela ababelokhu bezigcinile.
Akwaziwa ukuthi kuzalandela iphi inkampani ezavala amafekitali ngenxa yokusikelela kwedola leMelika. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.